Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 lwezi ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa agcwala emadolobheni abalisa kobulawayo lase Harare phambilini kokutshengisela ukukhangelelwe kusasa.
Sesikujayele ukuthi uhulumende lo esilayo kulokuthi akhangele inhlupho zabantu, yena ukhangela ukuthi uzabehlukuluza njani abantu, uzabehlukuluza njani amalunga ama-political party.
Amapolisa eHarare achitha umbuthano wokungena kumanyano wamabandla aphikisayo owekhode obekwenziwa ibandla lezaphu eHarare. Amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair omnyaka ozayo asefike kusibanga esikude. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa agcwele emadolobheni abalisa kobulawayo lase Harare phambilini kokutshengisela ukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Inhlanganiso yabasakhulayo yetajamuka sesijikile ikhankasela ukuthi uzulu angene ezitaladeni kusasa kutshengiselwa kusolwa kwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Izakhamizi zeHarare lakobulawayo zithi zivuke lamhlanje ekuseni zikonjolozelwe ngamapolisa. Ukuze sizwe obukusenzakala kobulawayo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula yezombusazwe umnumzana Clement Moyo.
Amaroli abekhona sibili namuhla. Ugcwele lalawana amaroli lalawana athwala amanzi lalawana abathi bangajikela lume lalawana. Kube lamaphuma ama-trucks lalawana amade ngemuva avikeleyo sibili. Ugcwele amapolisa phakathi bekubhizi e-drill hall khona pha. Ukubhizi sibili bekula amapolisa amaningi amanye abelokhu engena ngama-trucks. Ngiyabona bekulokufundisana okuthize ngokwenza loku ngokutshengisela okuzaba khona njengoba kukhulunywa kwakusasa.
Oh, so uzulu awukaqali wokutshengisela esitradeni?
Hayi, bekungakaqali ngisuke edrobheni namhlanje bekuthule sibili kuthe zwini ela kusasa njengoba bethi bayaqala kusasa.
Umlayezelo wokutshengisela uyafika na ebantwini?
Ufikile sibili ngoba ukuzama ukuthi abantu bakhulume ngakho bebekhuluma ngakho kodwa besingakaboni ukulungiselela kwakhona okuqoqakale kahle ukuthi bakulungiselela kanganani, but umuzwa ubukhona sibili ukuthi kufuneka ukuthi kwenziwe. Befuna ukutshengisela mayelana le mali le ukuthiwa izabuya ifakwe ebantwini.
Kodwa bawuthola njani umlayezelo?
Izinto lezi zibuya emafonini kakhulu le mihlanganweni yona leyenziwayo ngabantu ezigabeni.
Nolwazi wokuthi ukutshengisela lokho uza kwenziwa okwe isikhathi esingakanani?
Hhayi, angikho phakathi kwenhlanganiso zakhona kodwa ngizwe nje kuphela ukuthi kuthiwa kumele kube lokutshengisela okukhulu kakhulu emadorobheni amakhulu la ubulawayo leHarare.
Alo-ke ngumnumzana Clement Moyo, ingcwethi yecubungula izombusazwe ebesixoxa la ecingweni ekobulawayo. Amapolisa eHarare achithe umkhosi wokwamukela ibandla lezaphu kumanyano wamabandla angaphansi kumanyano we-Coalition of Democrats, iCOD. Iziphathamandla zewetela le-New Ambassador eHarare zibize amapolisa lanxa lumanyano ubusuhlawule imali yokwenza lumhlangano. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yomanyano we-COD isole kakhulu inyathelo elithethwe ngabe wetela ye-ambassador le yachaza lesi sehlakalo njengemizamo kahulumende webandla elibusayo leZANU-PF lokubethusela bemba phansi ukuba kungasoke kwababuyisela muva kumisebenzi yabo ukukhankasela umbuso oqobo kwezombusazwe. Lo mkhosi ugcine ususenzelwa emahofisini aseTanganyika House awomkhokheli welinye lamabandla aphikisayo akulomanyano elikhokhelwa umnumzana Elton Mangoma ele Renewal Democrats of Zimbabwe. Umgcini sihlalo omanyano wekhodi umkhokheli welinye lamacele MDC uProfessor Welshman Ncube uthi asibamangalisi isenzo samapholisa.
Sesikujayele ukuthi uhulumende lo esilayo kulokuthi akhangele inhlupho zabantu, yena ukhangela ukuthi uzabehlukuluza njani abantu, uzabehlukuluza njani amalunga ama-political parties. Yikho besithe sizahlangane ambasada lamhlanje ekuseni, amapholisa afika aqalisa ukuthi kabasinikanga imvumo. Siyakwazi thina emthethweni okhona ephosa ukuthi kakufunakali ukuthi kube nemvumo yamapholisa nxa sihlangana njenge-leadership yama-political parties. Kayisiyo public meeting le ade silayo. Yikho-ke kakudingakali ukuthi sisewazi samapholisa, njalo akudingakali ukuthi basinike imvumo yabo.
Lanxa kube njalo, uProfessor Ncube uchazela umkhosi njengophumeleleyo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leZapu uDr Dumiso Dabengwa ebeke isandla sakhe esayina evuma njengebandla ukuba sebeyingxenye yekhodi.
So kula ama-political parties angu-6 asesayinile i-document yekhodi. Siyaqhubekela phambili siloke sikhuluma labanye abangasayini, sixoxisana ukuthi sibonisana ukuthi singeza njani ukuthi lapho kuyafika u-2018 sonke sesimindawonye ukwenzela ukuthi sibambisane, sibambene isitha leseZanu eziyo elethe ukuhlupheka okukhona elizweni lakithi.
Udabengu utshela intatheli zindaba ukuba bebevele beyingxenye yalumanyano kusukela amabandla aphikisayo ewubumba nyakenye, kodwa bebengakangeni ngokupheleleyo.
Sayekela ukusayina, abanye besayina ngumatshi ngoba sesikhangela ukuthi sizaba le-Congress okwakumele ukuthi ibe khona ngoJulay, yaphosponwa yaba ngu-August. Senzela ukuthi sithole iziqondiso ezivela ku-Congress. I-Congress is the highest decision making body kuzapho. So sisayine sesiphiwe imvumo i-Congress. Yikho kade sikulindele.
Abamanyano wekhodi bathi bazimisele ukusebenza la yiloba yiliphi ibandla lezombusazwe elikholwa kuzimiso zawo ngenjongo yokulwisana lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF elibusayo, ngoba bethi sedlisa uzulu weZimbabwe imbuya ngoluthi. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zewetela yenew ambassador yehlule. Kazange azihluphe ukufuna ukusibona umaneja kule wetela, kodwa wathumela isiphathamandla esibona ngezezisebenzikiyo umnumzana Mo Blessing Mare lelizwi lokuba sikhulumisane lophethe uhlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu kumawetela angaphansi kwe-Rainbow Towers unkosikazi Pride Khumbula. Belungaphendulwa ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini unkosikazi Khumbula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphenduka elizweni kumalanga alandelayo evela eMorocco, lapho abe lomhlangano lenye inkokheli yomhlaba jikelele behlaziya ukuguquka komumo womnotho emhlanganweni othiwa wona COP22. Lomhlangano ukhangelelwe ukuthi uhlaziye ukuthi amazwe omhlaba engaguqula njani okwenziwa emhlabeni ukuze ukuguquka komhlaba kungakhathazi uzulu jikelele. Ake sizwe ingxoxo eyenziwe nguGibbs Dube ngalolu daba.
Into enhle kakhulu ukuthi uhulumende laye athembise ukuthi uzakubophezela ku-climate agreement. Ezasho ukuthi lathi njengohulumende waseZimbabwe sizenza zonke izinto okufanele ukuthi sizenze ukuthi abalimi bethu bangahle basethwa kakhulu ngumumo womkhathi.
Mase sikhangele njalo ke umongameli ukhulume esithi okwamanje ke kule amanzi angazana silela kakhulu kwele Zimbabwe njalo lokudla kuvele akukho kodwa ke pho kumele kwenziweni loba nje kungaze kulobelwane isivumelwano lesi.
Izwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, gise sokule nkulumo ekhuluma ngokuthiwa yi-climate smart agriculture. I-climate smart agriculture ithi yona indlela abantu abalima ngayo kufanele kube indlela engalimazi umumo womkhathi njalo esebenzisana lomumo womkhathi. Ngakho ke kufanele ukuthi kungapheleli kuma-agreement kuphela azosayina kodwa kufanele kube yindlela abantu abalima ngayo kufanele ukuthi sisebenze ngayo.
Ye, akucasise kancane ke ngakhona kokukhulumayo ukuthi ukulima lokho okujoyo ngokunjani khonokho.
Lokokuqala gives sikhuluma ngento esifana lokuthi inhlanyelo okufanele abantu bazisebe ngokokuqala lokho. Okwesibili kufanele abantu benanzelele ukuthi inhlanyelo abazisebenzisayo ngabezanisela kumbe bethelele kufanele bathelele ngalokhu hlobo lapho abathelela khona kusetshenziswa drip instead of ama sprinklers njalo njalo. So zonke lezi zinto izinto eziqhakathekileyo lezo
kwele Zimbabwe phela siyakwazi ukuthi kula madamu akhiwayo esabelweni seMatabeleland South kodwa ke kawasebenzi amadamu lawa babankomo. Akuxwayisa uhulumende ukuthi kambe ngenzani njengoba kula khonokho ukuthi kulokukhudumala komkhathi ongapheliyo.
Zikuye kwenziwa i-study ngabantu base-Central Statistical Office eveza ukuthi amadamu maningi kakhulu kwelakithi eMandebeleni lasemaswinko lasendaweni ezifana zasibhelwe lezi zasenkabazi. Kodwa into engekhonhle ukuthi amadamu emaningi enjalo azikho inhlelo zokuthi kuphathiswe abalimi ukuthi bakwazi ukuwasebenzisa la madamu. So ke kufanele ukuthi uhulumende engabi namahloni ukuthi acele usizo kwezinye indawo ngoba njengoba sesikhuluma ngento ze-climate smart agriculture ziningi inhlanganiso ezifuna ukusiza abantu ngendaba ze-climate smart agriculture.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wakwele Botswana usesule amaphepha okusebenza okusemthethweni awezizalane zeZimbabwe ebezisebenza kwele Botswana. Okunenge asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya ekhona le eHaveroni kwele Botswana.
AbeZimbabwe laba kade besebenza kukhampani ebeyinikezwe umsebenzi emgodini wemba amadayimani elethakani ngentshonalanga kweFrancistown. Iningi laba lichumi lasifica munwembili ngabalolwazi oluphezulu kwezemgodi abafana lamarika. Kade bencedisa ngolwazi lokwemba amadayimani kumadundulo enhlabathi embiwa kudala okwaziwa ngesiNgisi ngokuthi ngama-tailings. Lokhu kufuna ulwazi olujulileyo. Kodwa uhulumende weBotswana uthi abasadingakali ngoba lesiqiniseko sokuthi umsebenzi wabo usufike emaphethelweni. Iofisi kamphathi Ntambo obona ngezemsebenzi kweBotswana ithi isizithuthisile ukuthi abeZimbabwe laba abasaswelakali noma nje inkampani abakade beyisebenza eyeRedis isithi kade belokhu bedingakala. Izisebenzi lezi omunye okhulumele Studio 7 esendleleni esebuyela eZimbabwe ziphiwe inyanga ukuthi ziphume ziphele eBotswana. Babephiwe amaphepha okusebenza eBotswana okomnyaka kodwa baxotshwe behlale inyanga ezisithupha kuphela. Umnumzana Derek Mpofu ungomunye abathathiswe unyawo njalo ulokhe edidekile ngalesi senzo.
I never expect anything. I never expect to happen to me. Because the reason why
kade ngingacabangela ukuthi kuzaba khamba kanje ngoba abeBotswana yabo basipha amaphepha okusebenza kungelazizalwane zakhona ezenelisa lumsebenzi. Sayiphiwa amaphepha ngokusemthethweni, azange sithole amaphepha lawa ngokungekho emthethweni.
Uthi uma kuludaba longazwani phakathi kukamongameli Ian Khama kanye lomongameli Mugabe akulunganga ngoba utshani yibo obulimalayo ngesikhathi indlovu zisilwa.
It's good as but we are not politicians, we just want to send for our family.
Ungabe kunjalo ukuthi indaba zobudlelwano kwezombusazwe zabangelwa yilokhu, kodwa thina asikho kwezombusazwe. Injongo zethu ukuphandela imuli zethu nje kuphela.
Udaniswa ukuthi ibhuku lakhe lokuhambisa ipassport iselesidindo esibomvu engazathi uyisikliwi. Ngakho uthi ufuna uhulumende weBotswana ayisule lesidindo ukuze enelise ukuyadinga umsebenzi kwamanye amazwe aqhubeke ngempilo yakhe.
From now on, I think they just have to remove that stamp.
Okuningi ukuthi kulesi sindo esibomvu ngifisa besikhiphe ukuze ngiqhubekele phambili njengempilo yami begcina imisebenzi yabo.
Abanye beZimbabwe babona lokhu ngumbiko ocacileyo ovela eHavron uqondiswe eHarare kumongameli Mugabe ukuthi amazwe angomakhelwana sekhathele ngaye kumgceke ukuthi iBotswana isiqale ukumisela izalwane zeZimbabwe ezingena kwele Botswana kulokudutshulwa kwabangena elizweni okungekho emthethweni ukubancitsha amaphepha okusebenza kanye lokudubula inkomo ezivela eZimbabwe. Lokhu kuza kuphahlwe ukuchothoza okwenziwa uMugabe ngukhama esithi kahle esihlalweni ngoba esegugile. NginguMartin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisavulungile Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama lamhlanje ke Women's Round Table kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065. Kuhlelo lwethu ke olwabesifazane lo Women's Round Table lamhlanje siqoxa ngodaba lokusilela kwamanzi elizweni jikelele. Lithini ngalokhu? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Asingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama uqhubeke ngomkhankaso wakhe wokwazisa umhlaba jikelele ukuthi ilizwe lakhe kalisoze liqexebuke emanyanweni weNATO njalo lizaqhubeka lisebenzelana lamanye amazwe. Inhlanganiso ezimbala elizweni zazise ukuba zizatshengisela kusasa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Same Road. Lezi nhlanganiso zigoqela etajamuka sesijikile This Flower, This Flag, Occupy Africa Unity Square, Bulawayo Youth Arise, Zinasu lezinye. KoBulawayo lamhlanje abasakhulayo bebegqoke impahla ezitshengisela phansi kohlelo abakade belubiza ngokuthi This Constitution, kodwa bavinjwa ngamapholisa ukwenza njalo. Bathi kusasa bazaqhubeka bemanyana labaseHarare ekutshengiseleni lokhu. Lezi nhlanganiso zikhala ngokuthi kazijabuliswa ngumumo okhona ukulethwa kwama-bond notes nguhulumende, udaba lokungethembeki lwe-corruption, isimo somnotho lezombusazwe lezinye nje indaba eziningi-ningi. Amapholisa ngakwelinye icele lokhe vimba abatshengiselayo laba ukuthi bangene ezitaladeni. Kunje isiphathamandla samapholisa eHarare Superintendent JT Jizeyo ubikwa ethule isaziso sokwazisa ukuthi ukutshengisela kwakusasa eHarare koBulawayo lakho bayaliswe abantu lamhla kumbe kusasa. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah exoxa ngalolu daba.
Mhlawumbe kufanele sitshengisele ke maphansi ke kohlelo ukuthiwa This Constitution, lapho ke ebekufanele kube lo mhlangano obuhlanganisela abatsha abesesijikile abeBulawayo Youth Arise namanye amabandla atshiyeneyo besitshengisela ke ngendaba ke yo-constitution lokufakwa komthetho welizwe esingathi yona i-implementation ye-constitution, besifuna njalo ukusengisela ngendaba ye-corruption ke eselizweni. Manje kube lo dubo lokuba namapholisa ahle avala lapho kube fahlana khona eBulawayo City Hall.
So uzakwenzakalani-ke njengoba seliyalisiwe ukuthi litshengisele?
Ye, thina njengabantu-ke abatsha sithi ukutshengisela kungaphansi komthetho welizwe kuyi-right evunyelwe ngaphansi komthetho. Njalo kusasa-ke sizabe sikhona njalo sitshengisela ngenxa kubana thina sikwazi ukubana-ke umthetho welizwe uyasivumela kubana sitshengisele. amapolisa kufanele wona agcine ukuthula, ayikhona ke ukuyalisa abantu ukuthi ningezela, because ivumelele khona ukubana kusasa njalo sale sitengisela ezitaladeni zakomthethi yeduka.
Mnewethu Simba, wena ubona njani ukutshengisela lokho okwenzakalayo? Kuyasebenza na kumbe vele kakusebenzi?
Ngibona ngani ukutshengisela lokho kuyasebenza ngoba kwenza isiphathamandla nanzele ukuthi-ke abakwenza abantu kabavumelani lakho. Kanti-ke okwenza ukuthi yena zona isiphathamandla zinde ukuthi abantu betshengisele ukuthi bayazi ukuthi-ke abakwenza akulungani. Ngokwenza njalo bephula-ke ilungelo labantu elikhona kusisekelo sombuso weni.
Kodwa-ke phela lokhu ekuqalileyo ukutshengisela sokuke kwathela izithelo na?
Ukutshengisela lokhu ungabona ukuthi uhulumende kabe sukwenzani, waphanika and next thing asekwenza ukuthi afake ama-ban on these demonstrations. Khonokhana ukufaka ama-ban kutshengisela ukuthi-ke uhulumende wethukile, kutshengisela njalo ukuthi ama-demonstrations lawa ayasebenza. Ngabe kade ngasebenzi bengaseke abe nendaba bezavumela nje ukuthi abantu benza abakufunayo bevuke bengena emgwaqweni.
Kodwa-ke phela lokho okutshengiselwayo kwangikhona abantu bekhonona, sithathe umzekeliso wama-bond notes, uhulumende lokho eqhubekela phambili njengoba esitsho usibalukhulu webhanga likhulu lelizwe uMnumzana Mangujka esithi ama-bond notes layabuya laloba sokutheni. Kodwa-ke uZulu lokho etshengisela esithi kawafuna ama-bond notes.
Yes, uJohn Mangujka noma yena esithi ama-bond abuya, thina sitshengisela ukubana uhulumende abekwazi ukubana kasiwafuni lokho kuzenzakala, ukubana uZulu abekwazi ukubana uhulumende noma ngaze ancindezela abantu lethe amaphepha kumkhono ngelisi thina sakuyala ukwenzela ukubana-ke uma abantu sebephiwa izimali ezingasebenziyo babekwazi ukubana thina sayala njalo uhulumende abekwazi ukubana uZulu wonke uyalile, njengoba sasithile ukubana uma besiyola inkulumo zethu kabayenza i-referendum ezaba lukhethe ukuba abantu bakwazi ukukhuluma, okuyikho uMangujika akuyanayo sizesenze umhlangano layo eHarare.
Izinto esezitshengiselwa kakhathesi seziziningi kakhulu, uhulumende yena uzalalela kuphi?
Ye vele okutshengiselwayo kuningi, ngoba kuningi osokumoshakelela izweni. Ngiyeke abantu behlale phansi bezithule bethi ngoba sisabhizi ngokutshengisela ngendaba yama-toll gate asimeningi yama-bond notes. So abantu bazahlala betshengisela kukho konke okubi okwenzakalayo. Sasa kungavuka kuyindaba yokuthi-ke akula maphilisi ezibhedlela, abantu bazavuka betshengisela befuna amaphilisi. Sasa kuvuke kuyilokhu bazavuka betshengisela ukuze kube isikhathi sokuthi-ke uhulumende uselungisisile lezo zinto.
Mbuzo munye Gift, sokuyikutshengisela kwezinto eziningi-ningi uhulumende ekhanya engazinaki zonke zona lezo.
Thina sizaqhubekela phambili, uhulumende uzafika isikhathi sokubana uzakuze ukukhuluma kwabantu, ngoba nxa usizwa okwenzakala-ke e-South Korea namhlanje kubana-ke kubantu bayatshengisela-ke ezitaladeni zase-South Korea, etshengisela uhulumende kubana-ke abasakufuni, ngoba thina sesikhathele ngokusela uhulumende wamasilaezigebengu, uhulumende ongafuni ukulalela izulu.
Nkuthazo bani ongayipha kwabanye bakho labanye abalokhe bengakangeni kwezokutshengisela?
Engakutsho kubana ngithi-ke kubadala nabancane abafundileyo labangafundanga, asibuyeni sonke sikhulume ngelizwi linye, ngoba indlala isihluphile emzini, emakhaya lasemadolobheni sonke siyahlupheka, akula kudla, akula mali elizweni. Ndingathi mina akusayilizwe esikilo leli manje, kufanele-ke thina njengabanikazi babantu sikhulume-ke uhulumente azasize nalaba abangaphandle babekwazi ukubana-ke thina siyalile ukusele ukugebenga nokuncindezelwa njengabatsha.
Alo-ke uMnumzana Gift Siziba, umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eDajamu kasesijikile koBulawayo, obexoxa lo Simba Nembaware, intatheli izindaba elodumo belo Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair omnyaka ozayo oka 2017 ozenziwa mhla ka 25 kusiya ku 29 Mabasa eZimbabwe International Exhibition Center kobulawayo asekusibanga saphezulu. Unompumelelo Moyo uyalandisa.
Indikimba yombukiso womnyaka ozayo ongowesibanga samachumi amahlanu lasificamine mibili 58 ulesihloko esithi Harnessing Linkages for Industrial Development. Umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi noMathemba Ndlovu utshele iStudio 7 ukuba ngezinye indlela lokhe beqhubeka bekhangela ukuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekithali akobulawayo leZimbabwe jikelele ngokubambana lamanye amazwe. Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi basebenza gadalala ukuthi umbukiso weZITF ka-2017 ulethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye indlela ezingaphathisa ilizwe ukuthi amafekithali avuke.
Amalungiselelo aweZITF aseqalisile njalo aqhuba kuhle kakhulu. Umbukiso wethu uzaba khona mhla ka 25 kusiya ku 29 kuMabasa eZimbabwe International Exhibition Center kobulawayo. Indikimba yombukiso wethu lonyaka thi Harnessing Linkages for Industrial Development. Ngezinye indlela sithi silokhu siqhubeka sikhangela ngokuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekthali ethu ngokubambana lamanye amazwe. Sisebenza gadalala ukuthi umbukiso wethu ukhule njalo ukuthi silethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye indlela zokuphathisa ukuthi amafactory ethu avuke. Sesiqalisile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze azobukisa.
Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi sebeqalile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze ezobukisa njalo bayathaba ukuthi labo asebekhulumisane labo bathi bazabhalisa ukuzobukisa kumnyaka ozayo njalo bayethemba ukuthi amanye amazwe lawo azabe ebhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo, amalanga amathathu akuqala mhla ka 25 kusiya ku 27 Mabasa azabe engawe bhizimusi njalo bazavulela uZulu ukuthi angene mhla ka 28 lo 29 Mabasa.
Siyathaba ukuthi labo esesikhulume nabo bathi bazabhalisa. Silethemba ukuthi lamanye lawo aseleyo azabhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo amalanga amathathu awokuqala ku 25 kusiya ku 27 Mabasa azabe ungawamabhizimusi njalo sizavulela uZulu ukuthi angene mhla ka 28 no 29 Mabasa. Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo siyakhuthaza amankampani wonke ukuthi abhalise masinyane. Mhla ka 26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabo somabhizimusi iZimbabwe iZITF International Business Conference. Mhla ka 27 Mabasa sizabe sibonisana ukuthi amafactory ethu singawavusa njani. Sihlangene nabeZI sibe sesisuka lapho sisiyadlala igolf eBulawayo Golf Club.
Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo inkampani yeZITF ikhuthaze abamakampani wonke ukuthi abhalise masinya ukuzobukisa njalo akudingi ukuthi baze bethwele imali ngezandla kodwa balakho ukubhadala besebenzisa imali yebulenjini. Mhla ka 26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimisi iZITF Business Conference.
Siyabonga nomphumelelo omoyo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebesilazo lamhlanje. Amapholisa agcwala ezitaladeni kobulawayo laseHarare phambilini kokutshengisela ukukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usufike kusibanga samalungiselelo esikude. Hayi bathandekayo, asisasela isikhathi. Igama nguChris Gande, sendichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.